Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emweni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lane kuzibandlela 2018 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
esizokubonile lokho engenile esalweni abukhulumayo kaukhambelani ukwenzakalayo abantwana abalabazali abakhula ibukura hundi bazama ukusakhanqane bachaya ubuhlungu.
Umongameli Mnangagwa usola udlakela esithi ukhetho oluzayo kumele luqhutshwe ngokuthula, kodwa ibandla leMDCT lithi kaliwakholwa amazwi akhe.
Umntana nami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncitshile ama-results akhe bathi khona khona kale kubhadalwa imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazithi ngenza njani.
Abanye abantwana abasanda qeda izifundo zika grade 7 behluleka ukuya ku form 1 ngoba izikolo zibancitsha ama results zisithe kumele babhadale izikwelete abalazo ezama school fees. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi kalikholwa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ngamazwi yakhe ukuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhuba ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni awenze lezinduna eGweru izolo, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi echiyane lodlakela njalo ehlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla. Sigxume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Sihlala sikhuthaza izane ukuthi asebenzise ubudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umkhetho. So ngithemba lokuthi upresidenti Mnangagwa amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba lokutshaya kwabantu ngakusaya umkhetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokho engenile esihlalweni abukhulumayo kaukuhambelani ukwenzakalayo phansi lapha kithi kuZulu. Asikhangeleni ubesenkonzweni obulawayo lapha e-trade fair, lapha abantwana abalabazali ababulawa ibukura hundi bazama ukusakhanqane uMnangagwa akezwe ukuthi kathi udubele ibukura hundi lenziwa njani, abantwana laba babanjwa bachaya ubuhlungu. So kuqakathekile kathesi ngokuthi sizalandela khona kutsho sikhangele ukuthi akutsho ukwenzakalayo yini.
Umgabe laye wayevame ukuchothoza udlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla achiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF bechaya abasekeli beMDC. Umnangagwa singabona elandela indlela ehlukene lekamgabe yini kudaba lodlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa ngayikho khonoku sasithembe abantwana lobo begugundawonke abatshayayo abakamtwakazi ngakabajayiwanga.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Ezinye izikolo zeprimary koBulawayo zibikwazisala ukupha abantwana abasanda qiba izifundo zika grade 7 ama results abo ngoba belezikwelete. Lokho sokubangele ukuthi abanye abafundi behluleke ukuya ku form 1, kubika uBathabile Masuku.
Umzali olomntwana oqede ugrade 7 eNtabeni Primary School koBulawayo, uNkosikazi Fikile Gumede, uthi umntana wakhe wehlulekile ukuthola indawo kaform 1 ngoba isikolo seNtabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana nami ubesenza ugrade 7 sokasayanga kuform 1 bamncitshile ama results akhe bathi khona khona siqale kubhadala imali so mina imali yakho na kangilayo angasidingenza njalo
omunye njalo umzali unkosikazi Thokonyathi uthi lo wakhe umntwana unxitshwe ama results e Cogland Primary School ngoba elesikwelede
abantwana babanjelwe ama results bafuna ama results ukuze angene ku form 1 manje kulezikore besikolo ke kufuneka le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi mina manje ngilomntwana wase Cogland manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo ukuze ayengene esikolo ke sokufuneka ukuthi ibhatalwe
umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza ngo Miriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi kodwa khathesa ama results wabo siwabambile kwenza ukuthi baqale ba clear izikolede zabo zonke then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oyilutho yithi ngapha esikolo nalapho isikolo abayikiso bayamukele
ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezulu kwalolu daba
Yebo abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga enjalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana ngakho ke singathi siya kukhangela into ebisenzakala ukuthi imali le kade ibhadalwa abanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali ikho bese bavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde kodwa khathesi nginxa yokuthi kulendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo lokuthi lokho abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe
imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni. Phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Lo qhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lokuphiwa kwezinduna izimota nguhulumende izolo inengi lisithi kusobala ukuthi le indlela yezanu PF yokuthenga usekelo lwenkokheli yosiko ngaphambilini kokhetho oluzayo izimota lezi zithengwe ngezigidi lezigidi zamadola Abanye bathi uhulumende udlalisa imali evele ingekho kulokuthi alungisise okunye okuthinta impilo kaZulu okufana lokwakha amakliniki izikolo kanye lokulungisisa imigwaqo omunye wabantu laba yingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
I think indaba yemoto ezinduna le iyatshengisela ukuthi uhulumende lo esilaye ayihlukananga kangako lo hulumende kamgabe esasilaye noma nje sasicabanga ukuthi sekube lo tshintsho ngoba umgabe uthi esephuma laphana wathembise ukuthi uzanika izinduna izimota ama-syndicamp sakhala kakhulu ukuthi umgabe udlalisa imali nawo-ke umongameli omutsha-ke u-emafenmangako esathenga ama-twin cab adula ukudlula lokhu umgabe ayethe uzakwenza esiyanika izinduna kuluma ngemota mhlawumbe imota eyi-1 efika 45,000. Ngiyabona ukuthi umnakagwa u-desperate ude wina amavoti lapho but egcina enganiki i-priority because ngakuthiwa uqale ngento eziqakathekile amele ezenze ebesekugcina ngokunika izinduna imota wambona ukuthi kule production bani ayenzayo ngokunika izinduna imota ngaphandle kokuthi bathabise ukuthi beforce abantu ukuthi bamvotele.
Uthi esigabeni sakho abantu bahamba umango omude besiyadinga impila kahle eclinic. Ngakho uthi nga enye yalimali isetshenziswa into ezinjalo ukwakha amaclinic. Akusichazisela ukuthi abantu bahamba umango onganani esigabeni sakho njalo kungapi?
Esigabeni sami laphendlela kona engwana amthi iclinic iseduze iseduze leThekwane Mission nokuthi awusendi kondiweni kumbe einye njalo isemajinge ongaba idistance engathi 10 to 15 kilometers usuka lapho mina engihlala khona useclinic. Kulabadala ekhaya asebeluphele abangenekisiwe ukuhamba, kulabo mama abazithwele, kulabantu abagulayo, bonke bona laba bantu sekumele behambe umango wonke lowo besiye eclinic okwenza ukuthi kwesinye isikhathi bagcina sebethola izinqola, abanye behamba belala ezindleleni lapho besiyadinga impilakahle. Kodwa-ke uhulumende kulesikhathi zokuphatha imali yonke le edingakalayo ukuthi enika ama-chief imali nga uthethe i-30,000 or even 20,000 yemali le ayinike izinduna adinge ngayo imota hamba wanika abantu bengwana bebezayenza into emangalisayo kakhulu ngoba babhizi bayazakhela ikliniki leyo bazithayela izitina bazithwalela inhlabathi baya-fundraise ukuthi bethenge yonke into efunakalayo kodwa upresident omutsha abantu abacabanga ukuhlukile kulo mgabe uthatha imali esiyadekela izinduna izimota izinduna ezivele zile ezimota basobadekela imota leyo is just a beginning imota lezi zizafuna ukufiyela zizafuna ukulingiswa nxa zifile kanti vele zona izinduna zangona zihamba imota zisiya nga ngoba thungazihlezi lapho zidonisa amacala abantu so imota zakhona bazisa nga
uthi liyazakhela ikliniki yengwana le liyazitshayela lezitina selifike kuliphi ibanga?
Abantu sebekholektile izitina ezingafika 90,000 sebeyakhile ama-toilet ayi-6 le nto ezinjalo eziningi asebekufuna nje kathesi ukuthi bethole isamende esingafika 840 bags le material urufa kwabazokuningi bavolontiye ukuthi bazazenzela.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube West Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kanje lokho kobe tuna masiko babe tetela mazo
ngicena masiko lingalithola njani zulomuhle khona ngapho ke lapho likhona endaweni ezijeneyo. Lamhla ke sixoxa ngodaba lokuhlonipha lokuzihlonipha kambe ukuthi uzuhlonishwe ngabantu kuvela ngaphi kusiya ngaphi. Lamhla silo nkosazana isikhathele nyathi ukhona kale ke kule Botswana sakubona mamdloli.
Yebo tikele njani?
Hayi siphilile kakhulu, kunjani khona phephozona?
Hayi kutona kuyathisa.
Ye, isikhathi sangikhona. Kwele South Africa lo baba umbonisi Martin Chuma. Baba Chuma kunjani?
Iyaphila baba.
Ababili laba zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngizaqalisa ngawe Manyati. Ukuze uhlonitshwe sibile ngabantu kumele wenzeni?
Baba Dube, nxa ungumama ngibona ngani kumele ukugqoka kwakho namazwi akho kwakhuluma kwawo. Kube nesithunzi ebantwini, ukhetha amazwi akhuluma nabantu. Ukugqoka kube ukugqoka okuhloniphekayo ebantwini. Nxa umuntu njengamina ngikhulumela esayidini yabantu abangumama ube ngumama olamulayo ayikhona umama oxadanisa abantu xa uthola abantu besilwa ube ngumama ofika phakathi kwabantu ukhuluma amazwi ayakhayo noma kusemhlanganweni loba kungathi ube ngumama oyakhayo kumbe kusesigabeni ube ngumama oyakhayo hathi umama olamazwi athithayo njalo ungabe ngumama ophakamisa kakhulu ilizwi ube ngumama nje ozitholileyo olamazwi akhe aphansi esintwini sakithi esindebeleni kunjalo ukuthi umuntu nxa ungumama aso muntu ophonga uba ngesindebele abanye bathi umuntu lamawayi awuphonga udaha nje into uthatha kuhle kuhle ukuzabona abantu bokuhlonipha lesigabeni nxa belokunzima kumbe belokuxabana bayabizawona ukuthi besicela ukuthi ubuye ngapha kule ndaba esifuna ukuyikhuluma kumbe ngabantwana uzabona bekulanda ngokuhlonipha but nxa ungaziphathi ukuthi ungagqoki ukuthi kuyaba nzima ukuthi bakuhloniphe lawo ucina inganawuhlonipheke esigabeni labo babanokunjalo.
ye kunjalo ke siyamuzwa lapha golide wonibona ngazani ukuze uhlonitshwe ngabantu kuqalisa ngapha kusiya ngapha uyakhuluma lapha ke umanyathi ukuthi ukugqoka komuntu ukungaphakamisa ilizwi lento ezinjalo ngamafutshane ungathini khona
ngiyabonga ithu mina ngibona ngathi ukuhlonipha kakhulu njengobana incwadi engcwelisho ukuqala ngokuhlonipha uNkulunkulu ngingahlonipha uNkulunkulu nabe kuzokunikeza ithuba lokuthi uzazi ukuthi kumele ngizihloniphe mina mselungu ma usuka lapho ubususiya nemfundiso okhulise ngaphansi kwayo yisona isiqu esenza ukuthi umuntu abe ngumuntu ebantwini angithi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu uzoba ngumuntu onjani ongahloniphi kumele uhloniphe inhlonipho siyifundiswa nakithi bese kuthi i-education lokho kuthiwa yi-education ngesingisi kufundiswa esikolweni ngeke even ezikolweni befundise inhlonipho esintu sokukhula komuntu cha esikolweni ufundisa amabala o-ABC kodwa ukuhlonipha uqala uhlonipha uNkulunkulu uzihloniphe wena ukuthi usenza lokhu okufundiswe kini that's why namanje kubalulekile ukuthi umuntu angithi bekuthiwa ukhulu olungaziwa luthenzwa abadala bebezama ukugwema izinto ezifana nalezo usuzosibethela umuntu esingamazi imfundiso yakhe
yehe babamba khonapho-ke
uqala ngakini
ye sikubambe khonapho-ke golide sibuyele sibili kumanyathi manyathi ukhulumele la ngokugqoka ukugqoka ongani akuhambelani labantu kungabe ngokunjani
ukugqoka ongani akuhambelani labantu babadule ngamalanga lawa ngingathi ukuthi abama benawugqoki but sokuzakuya ngawo ukuthi wena uphume egumeni elinjani into ezinjengamabhurugwe la ngama-tit kakhulu lokunye kuyizikhipha lokho ukuthi zisho ngaphandle izinto ezingahloniphisiyo ebantwini okokuthi abantu lanxa belembuthana bacina besika nzima ukuthi bekubize ngoba umuntu okugqoka izinto ezingahloniphekiyo kodwa nxa umama ugqoka okokumama ungubaba ugqoka okokuba ngubaba uyabe ungumama ohloniphekayo ungubaba ohloniphekayo esigabeni but nxa ugqoka izinto ezingani kumbe yiwo amafeshini ngingatsho njalo nalalezisho kuba uyabe ungahlonipheki sibili okokuthi nabantwana abanye abaphuma kwamanye amaguma abancane kulako athiyokhala umama lowo hayi indlela agqoka ngayo ayisile and ukugqoka isipeshali lokuphuphumazile yisokususa abantu esinweni sokuhlonipheka amazwi omuntu lokugqoka kwakhe kuyayenza ukuthi umuntu abe lenhle uzwese lokubiza mama ephakathi komthobo engxanye kulabo mama abadala kulayo but egcine wena bekubiza mama ngendlela ogqoke ngayo nangendlela okukhuluma ngakhona
Baba Juma, ungagalela khonapho sibili ngicela utshaya ngamafitshane isigqoko somuntu siyakhuluma kumba sikhuluma
sesasuka iy'gqoko sazifananisa ne-identity yomuntu kumbe nesiqu somuntu uzothola umuntu oma igqoke i-overall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa obasegqoka ukufishane okuveza iy'nto eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi
hhayi-ke okwalamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Mbonisi Martin Juba lo nkosazana sikhathele nyathi lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga ke Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Dibana kuhlelo lwabasakhulayo. NginguMike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngilo mnumzana Khulakwashe Hobe oligqwetha. Siqoqisana ngeconstitution yelizwe lethu. Sibheka iSection 91 Article 1B of Chapter 5 Part 2 eyomthetho lo ovimba umuntu ongusakhulayo ukuthi abe ngumongameli welizwe lethu. Okwamanje masambe siyoxoxisana lo Khulakwashe. Mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo. Indaba ekhona lamhlanje uyizwile.
Yeah, njengokuthilo ukuthi kulelimithi kumbe lo mgoqo ebantwini abafuna ukumela leso sikhundla esine ukuthi kumele bebe le minyaka engu-40 kumbe amashumi amane akunasizathu esibambekayo kumbe esisemthethweni esafakwayo ngoba umthetho weZimbabwe uthi wona umuntu engadlulisa iminyaka elishumi lasificane ne-18 umuntu onjalo sengumuntu omdala kungaba yinto abazikhethela yona bekwazi ukuthi ngananzelela between 2013 i-40 years yayiphela ngo-73 so ungathola ukuthi kwakungabantu nje abasekwazi ukuthi i-40 years akula muntu ongaphansi kwe-40 ongazange empini
Does e constitution here to provide iliwe yokuthi nxa uleminyaka eduzanga nge 40 ithuba likhona lokuthi ungakhokhelizwe letho?
Ngoba ithi yona wonke umuntu ongakakwanisi i-40 angeke wakwazi ukukhokhela ilizwe.
Kodwa mnumzana, ngombono wakho ungathi lokhu kuyisiluleko sobandlulo na against abantu abangasakhulayo?
Ya, kuba into enjalo, ngoba kuba into enjalo ukuthi kungasebenza ukuthi kuvalele abantu abanalo ulwazi noma abanayo i-experience abangakhokhela elizwe. Khangela kathesi iFrance uMacron ungena esihlalweni ele-39 and iFrance ungayikhangela uyikhangela usehlukanisa leZimbabwe uzathola ukuthi inkulu ungeza ukhuluma ngenamba yabantu abakhona eFrance, izakhamizi zeFrance, kumbe ukhuluma ngesayizi ye-economy. Ngakho-ke kungadingeka ukuthi kube nenkulumo, ngoba kube le-discussion kuzwakale sibili ukuthi ababhalayo i-constitution bona babesithini, bebabecabangani ngesikhathi befaka i-age limit ye-40.
Abontanga bangaphuma ngobuningi babo besithi balasi isifiso sokuthi umuntu ongusakhulayo olamandla noma esingathi ngesikhiwa o-qualified enough ukuthi akhokhelilizwe lethu. Ithuba likhona na lokuthi i-clause leyo ingatshintshwa ngoba esingathi ingaguqulwa?
Ithuba likhona uma abantu bengangena kumbe bengakhulumisana nabameli babo abasephalamende, ngoba i-constitution yeZimbabwe ingatshintshwa uma kule 2/3 majority abantu abasidingayo sona. So leyo nguquko e-constitution senezinye indlela ukuyadoyitoya emgwaqweni ukumacha ukudemonstrata, angiboni kuyindlela e-effective, ngoba balakho ukuthi belapho abahlala khona kumbe ama-constituents abo behambe bethinte nalabommeli babo, abantu ababamele uparliament abathe ama-MP. Lawo ma-MP sekuzaba yiwole afaka i-motion yokuthi hhayi, asiguquleni i-age limit e-constitution yethu. Sikubonile emalangeni kusenziwa e-Uganda, lapho i-constitution kumbe umsekelo welizwe e-Uganda ukukhuluma ukuthi umuntu osendlule iminyaka edlula amajuni ayisikhombisa angeke waqhubeka esesikhundleni sikamongameli. Kodwa sekubonile iphathi kumbe iqembu lelikamuseveni lilwile lavela kufuqa kwaze kwapaswa ukuthi ikhitshwe le-age limit, so lathi eZimbabwe nxa singafuna ukuthi sibili sikutshintshe lokho singakwenza ngokusebenzelana nabamembers ephalamenti yethu.
Kunzima okungakanani ukuthi i-constitution yethu iguqulwe, ikakhulukazi umthetho lo ovimbela abontanga ukuthi bakhokhililiswe?
I-possibility yokuthi kwenzeke ikhona, ngoba ungakhumbula kuhle, uyakhumbula ukuthi phakathi komnyaka odluleyo sibonile iqembu lezane-PF lifuqa ukuthi kuguqule indlela kumbe kuguqule i-section ye-constitution ekhuluma ngokuthi omantshi babo bakhethwa njani kumbe bafakwa njani, and sibonile begwanisa kumbe besenelisa ukuthola leyo 2/3 majority and bayiphusha through i-amendment yabo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Hobe, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balali lapho bengixoxa lo mnumzana Khulakhwashe Hobe oligqwetha, sixoxisana nge-constitution yelizwe lethu. Balaleli esikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, bafethu lilalo.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu, basifisela umnyaka omuhle womusha.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mbona njengoba siqalisa umnyaka, kukahle ukuthi siqalise ngezinto ezizasinika indlela yokuthi sibeke isekelo esomnyaka lo esiwuqalisayo. Ngikhangele kuzaga ichapter ka-16 ivesi ka-1-3. Siyazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa, abaningi bethu siba lamacebo amaningi okuthi impilo yethu sizayi siphila njani, sizayenza njani izinto zethu. Ikanti njalo bakhona abanye umuntu ongena umnyaka engabi lamagcebo. Cabanga ukuthi izinto zizazenzela kuphela. Ngakho kokuqala ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngabali lombhalo ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa umuntu eqalisa umnyaka ubeke uhlele phansi amacebo akho ukuthi umnyaka lo ukhangelela ukuthi wenzeni, uphutshe ziphi izinto, uqede ziphi izinto, njalo kwenzakaleni ukuthi ube lamacebo. UProverbs chapter 16 verse 1 uthi yena umuntu wenza amacebo ngenhliziyo yakhe kodwa inkosi emisa konke. Umuntu angathi zonke indlela zakhe zilungile kodwa inkosi ihlola inhliziyo. Nikela enkosini konke okwenzayo, amacebo akho azaphumelela. Namuhla mbona kuqakathekile ukuthi okokuqala khonokho engikukhulumileyo ukuthi abalaleli bethu abangalamacebo, ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi umuntu kahlele phansi ukuthi lumnyaka kumbe ufuna ukuqalisa ibhizinisi kumbe uye esikolo kumbe ukhangelele ukuthi uye esikole esiphezulu, uye qeqetshwe esikole esiphezulu kumbe kulabo abahlanganisa izimali, kumele ulungise ukuthi ube lamacebo ukuthi imali zami ezingaka ngizazihlanganisa kanje kanje, ukwenzela ukuthi niyebhadala i-school fees, ukwenzela ukuthi niyeqalisa ibhizinisi entsha, ukwenzela ukuthi niyethenge enye imoto. Konke lokhuyana kungeke kwaphumelela nxa ungabekanga amacebo akho phansi. Kulabanye abafundisi engathi bagqila abantu bethi amana ngikuthandazela uhambe kuzalunga yonke into, akula lutho lwakho luzalunga nxa wena ungasebenzi, njalo ungasoze uhlele phansi izinto zakho. Into esengikhuthaza ukuthi lapho sihlela khona izinto zethu, okwesibili into eqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ngiyohlola inhliziyo zethu ukuthi kanti uze uhlose ukuthi ufuna ukwenza lokhu ukwenza ngenhliziyo elungileyo, ukwenzela yena na kumbe wenzela ukuthi uzikhukhumeze ubone ngabantu kumbe wenzela ukuthi uncede imuli yakho, uncede isizwe, uncede abanye abantu. Ngakho uNkulunkulu uyakuhlola konke kunokuya. Sikhumbule ukuthi uJesu wayesikhumbuza ukuthi kumele simbekele uNkulunkulu abe ngiyoqalayo kuzo zonke izinto. Ngakho nxa ubeke amacebo akho la, beke uNkulunkulu abe ngiyoqalayo, kube sokulandela ezinye izidingo zemuli zakho lawe, kodwa uNkulunkulu abe nguye omqoka. U-Abraham siyakhumbula ukuthi wayesezenikela lo mntanakhe ngoba enanzelela ukuthi uNkulunkulu kumele abe nguye owokuqala othatha yonke into. Ngikhuthaza njalo abalaleli bethu lapho ukuthi nxa laphana senza amacebo ethu, kumele uzikhangele ukuthi kuyini mina engingakukwanisa ukukwenza, kuyini engingakukwanisiyo. Ungabeki amacebo okuthi ngifuna ukuthenga imota nxa ukwazi ukuthi wena into oyikwanisayo ukuthenga ibhasikili. Ngakho lo nyaka uzitshele ukuthi hhayi ngizathenga ibhasikili, sengiyengalichova mbijana ngathola imali ethe xaxa ngiza kuyathenga-ke imota. Ngoba ungabeka amacebo ongakwanisiyo uyagcina usiwona. Okokugcina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi nxa sibeka wonke lawa macebo asilobeni phansi, akube yinto ebhalwe phansi ukuthi kukwanise ukuthi sesifika engxeni esikobo August laphana kubojuni uhlolishise ukuthi ngimi ngaphi ngamacebo amade ngiwahlelile.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bethu ukuthi njengoba belungisa amacebo abo bewabeka phambi kwaNkulunkulu aphumelele, engabi lawo azayehlile kuphumelela. Baba, ngegama likaJesu sizibeka phambi kwakho, siqalisa umnyaka omutsha. Phumelelisa amacebo ethu, phumelelisa imicabango yethu, kube nguwe oyihlolisisayo usize ukuba sikuzwisise. Njalo siyathandaza kulabo abangezwa kuhle emzimbeni, abagulayo, labasilalele ezibhedlela emaphandleni, abalezinduku ezehlukeneyo. Ngenela Nkulunkulu ubasize, ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibongele thungameli sihlanganeni balaleli kuvikelizayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele impumela yemidlalo ye-English Premier Soccer League. Iqembu le-Bournemouth linqobe ele-Arsenal nge-2-1. I-Liverpool layo ipuqane le-Manchester City umdlalo waphela i-Liverpool ikhokhela nge-4-3. Kube inhlanhla enkulu ukuthi iLiverpool inqobe kulomdlalo ngoba iManchester City ibiphefumulela entanyeni yayo mpela. Umdlalo kwelinye izinga uke waba i4-1 ikokhela iManchester iLiverpool. Kodwa iManchester City yabuya from behind isidla amahabula mpela Kwaphela ke umdlalo iLiverpool weLiverpool 4 Manchester City 3. Kusasa Manchester United versus Stoke City. Asazi Albert Mazale kona ngaphe kwando ukuthi liza nqoba na. Kodwa lapho ngizoba ngisekela iStoke City. Kwalele mthokazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.